Ubele umhlangano labantu bezeki lapho esakhuthazwa khona ngumama ukhuphe uMrs Khupha osebenzele ezeki esitshela ukuthi inani labantu abaregister enjube emagwegwe lephumula liphansi kakhulu njalo ukuthi uBulawayo kulapho kuhluthunelwa ama-constituency amabili mbeni amathathu e-delimitation exercise. Ngingathi ukuthi inyanga ezintathu ezine ezidlulileyo besincedisa nge-transport ukuthi abantu behambe ezeki be-register ukuvota njalo sikhuthaza ukuthi abantu behambe be-register ukuvota especially laba abantu abatsha ngoba yibo phela abadinga impilo yibo abantu abadinga amathuba kakhulu ukwedlula thina sesilunguza phela khona ngale osohambe abantu abaningi. Ngingatsho ukuthi ngo-December izeki iyabe ihambe ezindaweni kuma-district lokhu bakwenza ngoba kube lo mkhosi ukuthi izeki kayihambeli bantu njalo ukuthi kuyadula kakhulu ukuthi abantu begade izimoto besiya ezeki.
Siyabona ukubana njengebandla like lakhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota. Ungasela ukuthi kuhamba njani kathesi ngendaba yokubhalisela ukuvota?
Into esingayifuniyo lapha yikuthi umthwakazi athathelwe imbahluthunele amasithi. Ngakho ke izimoto esesilazo kathesi yibona sezifika kubo 25 amakhombi esiwasebenzisayo ukuncedisa uZulu ukuthi ahambe ezeki ayoregister ukuyavota. Into le iqakathekile ngoba thina into esingayifuniyo ukuthi umthwakazi ahluphunelwe amasithi yilaba abahlale ebamba zonke.
Njengebandla kuyini elikwenzayo ukukhankasa phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023 njengoba sesizwa kuthiwa lama-by elections lawo alakho ukwenziwa kusukwana ezilandelayo?
Amalungiselelo silawo sibili, akhona amalungiselelo kodwa bengicela ukutshela Chris ukuthi ikhungahunga elibambileyo yikuthi ukhetho alisoke lube khona ngoba umnanga wakhe ukuthi ayenze i-GMU labomonsora ilihungahunga elikhona iqinisa langikhona asikalibambi njalo lelo hungahunga lisoze liphazamise inhlelo zethu ngoba phela kukhanya kusobala ukuthi izani iyesaba ukuthi ihambe kukhetho ngoba esaba ukuthi umongameli uNelson Chamisa ebandla lakhe bazanqoba. Ungananzelela into ekhona eyokukhitshwa okwama-MP kudalela ephalamende ibiyindlela ukuthi iparlamenti kungena abantu abawelana lo Monzora kusenzelwa khona ukuthi kube le-GNU lomnanga kwaphela. I-GNU leyo ayisoke iphumelele nxa iparlamenti ilabantu abangwelani lo Monzora. So lelo hungahunga libambile kodwa alisoze liphambanise inhlelo zethu.